Warizeni uthi iqembu layo lendasi likwenze konke okusemandleni nalo okulungiselela imidlalo yalonyaka njalo bawulindile ngamehlo abomvu wakusasa wona athi bakhangelele ukudlala kuhle banqobe.
So far we've had a very good pre-season.
Sibela amalungiselelo amahle kakhulu silungiselela imidlalo yalonyaka. Njalo abadlali bethu labo batshengise ukuba bayamukele kuhle lokhu ebesikwenza. Lo mdlalo wangomgqibelo ngumdlalo omkhulu kithi kanye lakuqembu le-FC Platinum.
Umdlalo we-Castle Challenge Cup udlalwa phakathi kweqembu eliphakamise isicoco seligi kanye leqembu eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup. Njalo nyakenye iqembu le-FC Platinum yilo eliphakamise isicoco seligi kuthi eleBhoso yilo eliphakamise inkezo yeChibuku. Kusenjalo abadlali beqembu le-Highlanders abawalisa ukapteni weqembu njalo enginozinti u-Ariel Sibanda, imvimbi uPeter Muduwa kanye lomgadli uPrince Dube kabasayi kuba yingxenye yeqembu elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-African Nations Championship iChan ngamafitshane ngemva kokuba iqembu leBhoso lingabakhululanga ngoba lifuna bedlale kumdlalo we-Castle Challenge Cup. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Football Association uXolisane Gwesela utshele intatheli zindaba ukuba abaqeqetshi beqembu lama-Warriors bathe laba badlali abasekho enhlelweni zabo.
We are notified by the technical team that the 300 players.
Sithole umbiko ovela kubaqeqeshi beqembu lesizwe besithi abadlali beqembu le-Highlanders kababuyanga ukuzololonga labanye njalo ngaleso sizathu abasoze baye besabakhangela. Iqembu le-Highlanders lona belisitshelile ukuba abadlali balo liyabasebenzisa kumdlalo we-Castle Challenge Cup kodwa abaqeqeshi bona bathathe isinqumo esokuba bahle bayekele ukuba yingxenye yeqembu lesizwe.
UGwesela ubekhuluma esenkundleni ye-Papa Fields koBulawayo lapho bekuhlolwa khona linkundla ngabamele inhlanganiso ye-FIFA ukuba ilungele yini ukudlalelwa imidlalo yokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba. Izizalwane zelizwe lase-South Africa uMark Fish kanye lo-Derek Blakense yibo abakade behlola linkundla njalo uFish utshele intatheli zindaba ukuba kuqakathekile ukuba amazwe angezansi kwezwekazi lase-Afrika abe lenkundla ezicacayo.
It's important to realize that we are far behind North Africa. So if you
kumele sikunanzelele ukuba sisalele emuva kakhulu nxa siqathanisa lamazwe asenyakatho yezwekazi lase-Afrika. Nxa ngikhanyela inkundla ezisetshenziswe kumncintiswano we-AFCON owedluleyo oqhutshelwe kwele-Egypt, kulo mehluko omkhulu phakathi kwenkundla zabo lezamazwe angezansi yezwekazi. Kumele sisiguqule lesi simo ngoba sidlala inguqu elohlonzi, yikho-ke kumele le nkundla zakhona kube zinkundla kuso.
Iinkundla zomdlalo wenguqu elizweni leZimbabwe zivele eziphakathi kokulungisiswa ngoba zingasavunyelwa ukuba kudlalelwe kuzo imidlalo eqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ye-Confederation of African Football ngoba kuthiwa bezingekho esimeni esihle. Ngenxa yalokhu iqembu lama-Warriors likhangelelwe ukuba lidlalele elizweni lase-South Africa ekupheleni kwalinyanga lapho kumele lidlale khona leqembu le-Algeria. Awukacaci ukuba lo mdlalo uzadlalelwa kuyiphi inkundla kodwa uGwesela uthe lokhu kuza kube sekusazakala ensukwini ezilandelayo. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu Joseph Njanji.